tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngomgqibelo womhlaka 29 kuNhlolanja ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Sikhangelele ukupetishina iZimbabwean government, sipetishine iSADC, sipetishine iAfrican Union, sipetishine United Nations, sipetishine uQueen ngokwakhe eNgilandi, sipetishine iBritain njengama-colonizers ethu, lamanye ama-neighboring countries akugcwele South Africa, Botswana as individual countries.
Ibandla leMthwakazi Republic Party liqhube umhlangano walo omkhulu we-rally eChabalala Hall namuhla, lapho elitshele abalandeli balo ukuthi lizakwazisa amazwe omhlaba kusukela kusasa lisebenzisa ipetition ukuthi alisafuni ukubalelwa ngaphansi kombuso weZimbabwe.
Idlala sibulele kakhulu ngoba ezitolo kakungeneki, vele kakula nto ethengekayo, akula mali, sakwazi ukuthi sikwenze sikuthi indlala ihlasele abantu abanye baphuzile ukulima ngoba elime kathe ezingezulu loleli ekhona ebantwini la.
Izakhamizi zemaphandleni zithi indlala yilokhu isabalala njalo ziyaludinga uncedo lokudla. Lanxa inhlanganiso yeWorld Food Program iqalisile kulinyanga ukuncedisa abanye, iningi lithi alikutholi lokhu kudla. Amapholisa namhlanje agombolozele indlu kamnumzana Job Sikhala ongumsekeli kamgcini sihlalo webandla le-MDC, abopha abalitshumi lanye njalo atshaya abaningi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Amapholisa namhla agombolozele indlu kamnumzana Job Sikhala ongumsekeli kamgcini sihlalo webandla le-MDC, abopha abalitshumi lanye njalo atshaya abaningi. Lokho kubikwa kuza ngemva kokuzama kwabatsha bebandla le-MDC ukuzivikela kwabanye babo bezanu-PF abakade befuna ukuhlasela umuzi kamnumzana Sikhala bemethesa icala lokubangela ukuthi eleZimbabwe letheswe izijeziso zenotho. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amapolisa atelling to the hitcher ye tear gas uxotsha abatsha abakade belele endlini kamnumzana Job Sikhala eSt Mary's eChitungwiza. Abatsha be-MDC bathi bebesekela umnumzana Sikhala obesethuselwa yintsha ebandla leZANU-PF ebikwa ingaphansi kwenhlanganiso ye-Concerned Citizens Forum ngemva kokuveza ukuthi iza kuya emzini kaSikhala iyetshengisela. Abaningi abagucela isikhulumeli sabasha kwe-MDC umnumzana Stephen Chuma babotshiwe njalo baseSt Mary's Police Station. Ibhasi yeZupco ebisiya edolobheni leHarare isuka eChitungwiza ishaye ngamatshe njalo abakade beyigadile babanjwa ngamandla ukuthi behle. Indlu kamnumzana Sikhala ibigonjelezelwe ngamapholisa kwelanga lonke namhlanje. Lokhu kuveze umgcini sihlalo wabatsha kubandla le-MDC umnumzana uBase Thole.
Kunzima ukuthi sibone ukuthi bangaki ababotshiwe ngoba abanye babo ngabasibo bebandla lethu. Asikwazi ukuthi bangaki ababotshiwe bafika ichumi lethu.
Ekhuluma ngalolu daba unobhala wezomvikela kwe-MDC umnumzana Emmanuel Chimwanda uveze ukuba kunabaningi abalimeleyo. UChimwanda uqhubeke wathi njengebandla kabacelanga ukuthi amazwe aphesheya ethulele leZimbabwe izijezo zomnotho.
No. There is no way.
Akula ndlela umuntu angatshela ilizwe leAmerika ukuba lifake izijeziso. Izijeziso lezi zesa ngenxa yokungahlonitshwa amalungelo abantu.
Isikhulumeni samapholisa uAssistant Commissioner Ponyati uthi ngempela kulabatsha abatshengiseleyo bebangela ukudlakela njalo babotshwa. Ugcizelele ukuthi babulele iwindi lebhasi yezubukho wakhuthaza ukuthi abezombusazwe kufanele belondolozwe ukuthula. Asiwazweni amazwi akhe.
Yes, we confirm there were some youths who went on a flash demonstration. They bent the tires, they damaged the windscreen of a Zupco bus. Police moved in, arrested 11 people, and we urge members of the public, we urge political actors to engage in lawful activities so that at the end of the day, we assist in the maintenance of peace.
Kula le concern citizens forum. Lali Teresa Wengini, yomkhokheli we MDC, uMnumzane Zonchamisa. Gokuthi emasingo kanye lezindlini zabaphathi ntambo zaleli bandla ezibalisela umnumzana Tendayibithi eHarare lomnumzana Sikhala bebethela icala elifanayo. Kodwa isiphathamandla sanihlanganisa umnumzana Tauray Khandishaya utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi abasayi kuqhubeka ngohlelo lwabo ngoba ibandla leMDC selingenela kulo. Kodwa ugcizelele ukuthi ibandla leMDC lilomlandu kudaba lwezitshengiso zenotho ezethulele eZimbabwe. Umnumzana Chimwandu wazise ukuba uSikhala kakabosha kodwa bakhathazekile ngokwenziwe ngabatsha bebandla leZANU-PF. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ibandla lemthwakazeli Republic Party liqhube umhlangano walo omkhulu we-rally eChabalala Hall namuhla. Lapho elitshele abalandeli balo ukuthi liza kwazisa amazwe omhlaba kusukela kusasa, lisebenzisa ipetition ukuthi alisafuni ukubalelwa ngaphansi kombuso weZimbabwe ekuqhubekeni komkhankaso wabo ukuthi elikamthwakazi kufanele lizimele lodwa njengelizwe. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma kulomhlangano umkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo uthe bazaphuma ijumo kusukela kusasa bekhankasela ukuphuma ngaphansi kombuso welizwe leZimbabwe.
Siyabonga kakhulu, sinanzelela ukuthi udaba lwethu asodaba oluncane, yikho sikhetha ukuqala sithola ama-signatures esizawa yenza fika 20,000 bese siwahambisa kunhlangothi zonke ezilokwenza le ndaba yakomthwakazi. Sizitshela ukuthi inyanga leyi siyaphela uMarch njengoba sinqala nje kusasa. After 31 days, 20,000 signatures sike sesilayo. Bese siqalisa-ke ukuyatshela umhlaba ukuthi hayi sesifuna ukuphuma eZimbabwe ngoba kuzabe kule evidence yokuthi abantu bakomthwakazi basayinile bathi sebefuna ilizwe labo.
Umnumzana Moyo wengezelele wathi badinga ama-signature abantu abafika inkulungwane ezingamashumi amabili abayisibonelo senani labantu ababulawa ngesikhathi segugurawundi abazawasa kwamanye amazwe bewazisa ngohlelo lwabo.
Sikhangelele ukupetishina iZimbabwean government, sipetishine iSADC, sipetishine iAfrican Union, sipetishine United Nations, sipetishine uQueen ngokwakhe eNgilandi, sipetishine iBritain njengama-colonizers ethu, lamanye ama-neighboring countries akho kelo South Africa, Botswana as individual countries.
Umqondisi wenhlelo webandla le-MRP umnumzana Patron Xaba uthi lolu ludaba olumqoka njalo bazimisele ukuthi bazimele bodwa njengelizwe elikhululekileyo.
Lodaba luqatheke kakhulu, sesizimisele ukuthi sizimele sisodwa njengelizwe elikhululekileyo. Sikhangele ukuthi amazwe omhlaba i-international lobbying izaba luhlelo oluzajoyina amanye amazwe e-Afrika akhululekileyo njengabo-Namibia, njengamazwe afana labo-Lesotho, amazwe afana labo-Botswana, simi lathi sizimele sisodwa.
Unkosikazi Sibongile Latifa Banda, umgcini sihlalo wabesifazana kubandla le-MRP uthi uhlelo lolu luzaletha inkululeko.
Silubona luqakathekile ngenxa yokubana luzasenza sikhululeke, kusenze sikhululeke kwamthwakazi. Ngoba sinazelela ukuthi kule mizamo eminingi ethile ezama ukuthi isincindezele singayiphambili, babuye bakhohle ukuba thina esikwenzayo asikuceli eHarare, thina sikucela eBrit asikuceli futhi leBritain siya kudemanda because it was right it is our right
isikhulumeli sabesifazana kubandla leMRP unkosikazi sithemba kuye moyo uthi uyalusekela uhlelo lolu ngoba yibo abazwa ubuhlungu njalo bafelwa ngesikhathi sombhuqazo weGugura Hundi
ipetition le kunyamongameli iqhakathekile kakhulu ikakhulu kithi thina abantu bakomthwakazi ilosizo kakhulu ngoba yithi esafelwayo yithi esabuzwayo ubuhlungu kunje kunje nje asilabazali asilabo malume asilabo gogo yithi okumele thine sikhona siyisayine le petition ngoba ikhulumela labo ababulawayo ngesikhathi seGugura Hundi ukubana asithokozi ngalokho okwenzakalayo ngesikhathi seGugura Hundi sibuhlungu futhi esikufunayo ukubana sithole ama-signatures angafika 20,000 ukwenzela ukuthi laba bantu abafaya bengakhulumanga namhlanje sibe yithi esibakhulumela ngoba sisayinela ukubana siyalifuna ilizwe lethu siyawufuna umthwakazi ngoba bafa befela ilizwe labo thina so esikhona esiphilayo sifuna ukugcwalisisa injongo yabo abafa bengayigcwalisisa ngo
ibandla lemthwakazi Republic Party lenelise ukuthola ama-signature edlula amakhulu amahlanu njalo lithi lizangena kuzo zonke iziqinti ezikomthwakazi lasenkabazwe lidinga usekelo ukuze liye kwazisa amazwe omhlaba ngesinqumo elisithetheyo njengoba umbuso okhona elizweni ulobandlululo locuku ngimele iStudio 7 kobulawayo eChabalala Hall ngingu Anastasia Ndlo
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
mcheshwe
Lamlela namba bafube mbula
Izakhamizi zemaphandleni zithi indlala ilokhu isabalala njalo ziyaludinga uncedo lokudla lanxa inhlanganiso ye World Food Program iqalise kulinyanga ukuncedisa izakhamizi ngokudla iningi lithi alukutholi lokhu ukudla uAlbert Ncube usipha lolu daba ngugcweleyo.
Izakhamizi ziphiwa uncedo lokudla nguhulumende kanye lenhlanganiso yeWorld Food Program WFP kodwa lokhu kudla kutholwa ngabagugileyo kanye nabaswelayo kuphela okudala ukuthi iningi lihlaselwe yindlala. Unkosikazi Mthethephi Mkandlo isakhamuzi semawane eGwanda futhi kungani kuhle kwezulu kanye lokukhuphuka kwentengo yempuphu ezitolo sekuthi iningi libhekane lendlala embi.
Langapho siyafa ngendlala thwele nzima abanye bayahola abaningi abaholi so indlala lapha inzima abanye khona belima ongamabele kwangikhona kuncane kumbe siza kuvuna asikwazi nje leyo hawu kwakuqedakala kukhanya into ziyadura kakhulu sibula indlala impuphu iyadura imali yangikhona vele kasila abanye asisebenzi siphonge ukuhlala ekhaya imali yangikhona siyayithola ngapho.
Amazwi akhasekelwe ngesinye njalo isakhamuzi semawane Mnumzana Gibson Spanda othabenelisa ukuncedisa kufanele baphathise abanye ngokudla.
Ade ngabe izinto zinzima zinzima straightini so lalapho elibona khona lingasithumela anything ukuthi sidle singadla maybe kungaba ngcono.
Umnumzana Gabriel Moyo uthi intengo yempahla ezitolo ikhuphuke kakhulu osekuthe iningi lezakhamizi lingazi ukuthi libambe ngaphi ukuze liziphilise.
Idlala sibulele kakhulu ngoba ezitolo kakungeneki vele kakula into ethengekayo akula mali sakwazi ukuthi sikwenze sikuthi indlala ihlasele abantu abanye baphuzile ukulima kobe lime kathe singezulu loleli ekhona ebantwini la.
Ukansila wentepe umnumzana Miklas Ndlovu uthi indlala ilokhu ibhahile esigabeni sakhe njalo kuyadingeka ukuthi ezinye inhlanganiso lazo zingenele zincedisane lezikhona ukuze uzulu engahlaselwa indlala.
Isimo sendlala kubi kubi sibili kudura kwezinto impuphu iyadura kunye omali yasaungakwazibona 10 kg yafika kubo-110 so umumo wasibili eqinisweni hhayi awumuhle ngakulezinye inhlanganiso mbe zingabuya njalo zithathe laba abaseleyo ngoba kuloba ungavela ube la lokuyimadlanyana uthenge o 10 kg thina zilezi muli nxa uthenge kuyi 10 kg nge 100 and something ngapha vela usebenza uholi umumo sibili hayi singakhuluma amanga ukuthi usungcono.
Unkosikazi Juliet Nkiwani umqondisi wenhlanganiso yabo mama ye-Human Development Association of Zimbabwe i-WDAS uthi indlala singanene westezi kulandela ukungenela kwe-WFP.
Indlala le inkulu kakhulu lonyanga kodwa ke
ikhe le engenileyo muva kube le relief emangalisayo ngoba inamba yabantu asebethola isiyengezelelekile phezu kwaleyana ye-social welfare balutshwana abaseleyo njalo abaseleyo hayi balayo indlala kodwa ngabangcono akufanani lalaphana kuseseyi-social welfare yodwa
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi abantu beZimbabwe bafika phose izigidi eziyisiyagalombili 7.7 million badinga uncedo lokudla. Okwamanje linhlanganiso incedisa inani labantu eledlula izigidi ezintathu ngokudla elizweni lonke jikelele. Kusenjalo kolunye udaba izakhamizi eGwanda sezigcothoze inyathelo eluthethwe luhlangothi lomanzi olweZimbabwe National Water Authority zinwa. Elokuhludunela umasipala waleli dolobho izimota ngenxa yesikwelede isikhonzi somthethwandaba waphezulu sathatha izimota ezifika phose ithumi ezigoqele ezokuthwala abagulayo lezokucitsha umlilo ngenxa yesikwelede samanzi osekuthiye izakhamizi sengozini unobhala jikelelo wenhlanganiso yezakhamizi eGwanda umnumzana Bekezela Madumafuzwayo uthi lokhu akulunganga
ukuthi kungaba nomlilo kathi esimlilo siyawucitsha ngani kungaba ne-emergency yoku esibhedlela umuntu uyahamba ngani yikho lapho sile issue khona secondly kade sathi izinwa le-councilor baqeda umsindo wabo and sabanika i-solution ukuthi umsindo bawuphele ngokuthi izinwa ihande over i-plant yokuprocessa amanzi ku-councilor yeGwanda sicela ukuthi indaba le ilungise iphele sifuna ukuthi indaba yamanzi le ilungiswe once iphele kubekho ukuhlala kuliwa phezu kwethu kanjalo
umeya wedolobho leGwanda umnumzana Justin Majale uthi sikwelede lesi Sasile minyaka kodwa baphakathi kokukhulumisana lezinwa ukuze baxazulule loludaba
isikwelede sezinwa ngisakudaladala kusukela ngesikhathi laphana uJomba azakhansela isikwelede ebantwini kodwa azakhanselelanga ikhansili lezinwa kodwa kuqakatheke ukuthi njengengatsha sikahulumende sixoxisane sibone ukuthi udaba lwakhona lungayi singaluphatha njani singalise kudlanqamzana bezothola isikwelede bathatha even izimota zenezi ezingezamadonation ezinjengezomlilo ama-ambulesi kanti-ke kukhona ezinye impahla ezinjengezindlu abangaku-athatsha o
isikhulumeli sezinwa unkosikazi Majori Manyonga uthi udaba lweGwanda lusezandleni seziphathamandla zogatsho olubona ngezokulima esingenelisanga ukuxoxa lazo okwamanje umasipala othenga amanzi ezinwa abesethengisela izakhamizi osekudala ukuthi umthelo wamanzi kuleli dolobho ube phezulu kakhulu kulamanye amadolobho ngimele umsakazi westudio 7 ngisisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube
luyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba
lingalitshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Sibusisiwe Dube isiphathamandla senhlanganiso yabasakhulayo iNational Youth Development Trust. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi inhlanganiso yenu isilesikhathi esinganani njalo kuyini eselikufezile ngesikhathi soneso?
Inhlanganiso yethu yasungulwa ngomnyaka ka-2003 sesilamalunga amaningi ku-region yeMathebeleland. Sigoqela iBulawayo, eMathebeleland North, leMathebeleland South. Lalokho sikuthi ngama-youth structures, lama-youth councils. Ama-youth councils nxa sikhuluma ngawo sikhuluma ngamalunga abantu abasakhulayo abangabesifazana labangabafana esibathi baba ngama-youth shadow councils councillors laba babemele indawo lapha abahlala khona besima as councillors belalela inkulumo ezabe zisenzakala ngokuthuthukiswa kwendawo lapha abahlala khona ama-communities abo behamba kumhlangano esithi ngama-council meetings besiyanika labo imbono yabo as youth councils labo futhi abantu bona labo esibatsho inhlanganiso yethu iyaba ukuzithuthukisa izama kubancedisa ukuthi bebe ngabameli kuma councils as in the council you know why city council sitting the ngingalisa ngesithi ibulawayo city council siyabagruma abanye bakhona sebaba ngaba-councillors from being ama-shadow youth councillors so yikho okunye singathi sesikwenzile njenge-NYDT kuba osisa abasakhulayo labo silama esithi ngama-leadership trainings labo siyazama ukubancedisa ukuthi bethuthuke bebekwazi ukuzimela labo njengabesifazane benika imibono yabo emphakathini emhlanganweni engabe senzakala emphakathini engabe senzakala kobulawayo emhlanganweni engabe senzakala goqela iZimbabwe yonke so siyancedisa konke abasakhulayo abangabafazi labangamadoda.
Nxa umuntu efuna ukuba lilunga lenhlanganiso wenzani?
Nxa umuntu efuna ukuba lelunga lenhlanganiso NYDT uyakwanisa ukusibhalela ku email yethu youthsiminfo@nydt.com youthsiminfo@nydt.com kumbe umuntu akwanisa ukusibhalela yena bese ukusibhalela ku Kelly futhele email elithi youthsiminfo@gmail.com bayakwanisa ukuthi besibhalele khonapho kuzaba lomuntu ozabaphendula ebatshenge ibanike izigaba zokuthatha ukuthi bebe ngamalunga e-NYDT.
Manje njengoba sikwazi ukubana ezombusazwe elizweni zingani ziyaxabanisa abantu, lina luphatha njani udaba lwezombusazwe kunhlanganiso?
Thina njenge-NYDT siyinhlanganiso engakhethiyo sithi we are non-partisan, engakhethiyo ibandla. So sisebenza lama youth avela kumabandla wonke lawo awezombusazwe. Sila ama youth akuzani PF, sila ama youth akuMDCT, sila ama youth akuMDC Alliance. Sila ama youth avela kwinhlanganiso zombusazwe ezithiyeneyo eseZimbabwe. So thina owethu umsebenzi ukubathuthukisa ukuthi bebekwazi ukuthi kulilungelo labo ukuba bephatheke kwezombusazwe, bephatheke kwezokuthuthukisa ilizwe, bephatheke kwezokuthuthukisa indawo lapho abahlala kuzo. Kodwa asibakhuthaze ukuthi bebesilwa ngoba wonke umuntu lomuntu lombono wakhe. So siyabakhuthaza ukuthi behloniphe umbono womunye umuntu, behloniphe imbono noma evela kuyiphi inhlanganiso kwezombusazwe.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongele kakhulu ma.
Okay, ngiyabonga.
Lo ke ngunkosazana Sibusisiwe Dube, isiphathamandla senhlanganiso ye-National Youth Development Trust, ebesixoxa laye ecingweni kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, lelaye.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana. Namuhla sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association. Sicubungula ukuthi abantu baphila njani kuleli dolobho kulandela umbiko wekhansili othi ngenxa yokusilela kwamafutha epetulo ledizili ayiseyi ukufeza ezinye imfanelo zayo.
Hayi, bekungcono kakhulu. Ngiyenze ke ngikhuluma amangathi kuye kungcono belezama ngendlela zonke ngoba izizi bezimuthwa zithathwa zibe zonke ngesikhathi esifaneleyo. La ungakhuthi ukuthi ufake phandle uyabukhuthile. Bekungcono ngaphandle kwazo zona ezitishi nje ezidubuka ngokuphela ezipompi ubona kubitshele sezidubuka. Kodwa bekungcono kakhulu ilanga langolwesihlanu lonke bekumele ukuthi sibone ilori liyana isidlula isidobha isidobho ngamasaka sidobha amaplastic sithatha izili ihamba lakho noma bekungabe kukhutheka kodwa bekungabi into eyenzakala ngokuphela. Ibiyinto engabe ngakhuthi izike yedwa kodwa kusasa kwakhona ngakhulunywa babuye bazozama ukuthatha izili zonke zona keze ababe bengathathanga.
Lokho kokuthi abantu bezigcinele izibi endlini-ke kuyasebenza?
Akusebenzi. akusoze umsebenzi ukuthi uthi ilokishi yonke bese lapho kunesikhala nje sokuyadapa kuzabe sokudansa kuzabe lama-refis ama-refis damsa amaningi njalo kuzaqhamuka umkhuhlane kakhulu kuzagule okholeka nabodaria yonke nje imikhuhlane le eyinikeza izaqhamuka ngoba kunjenje ukumanage izizi kunzima abantu bebevele bephendula lahla belahla belahla kodwa ngokubana izizi bezithatha bekulelanga lokuthi ziyathathwa bekusenza kube lula lokuthi kwephule khonokhu kungabi kuningi kakhulu kulahla kwezizi nje noma nga sekutho ukuthi sizaba lama-refis dampa amaningi kakhulu
ukhweziwe imithelo ikhathaza njani abantu
imithelo yonke kutho ukuthi yonke nje ephathelene leze-service delivery okekubhadala khonokho ama-nothingel ukuthathela izii amanzi yonke njengoba sia amanzi siyawasebenzisa yonke kukhweziwe okuzakhathaza izakhamizi ngoba bezivele zisehluleni iningi labantu bebengenelisi noma bebezama ukuphosela okuncinyana bekungcono kulalokho esesikufakele ngoba veleni 239 ngingayithatha ngaphi kwakithi mntanami ngenyanga ukuthi ngiyifake ngiyengibashabala bezidlalela empopho bakuforumthi kumbe laba babamaloji abazonelisa bazakhulumisana bonelisa ukuthi bafake leyo mali amanzi ngomele abesengcono kodwa nje abantu bebekhala ngokungahlambuluki ukuthi ahlambulukanga ahlanzekanga abuye brown elombala ongamuhle uyakwazi ukuthi amanzi kumele abeklinyenzele abemahla uthi wanatha la wathokozelile abe nombala wona le ukuthi hhayi alodaka batho sibabuza ngoba intanga bathi hhayi udaka kodwa kakilimazi ngoba bafaka lwana umuthi ohlambulula lona lelani udaka ukuthi lungalimazi abantu
sakhuluma layo ikhansili sitsho njalo ukuthi amanzi lawana lanxa engabukeka inganalengcekeza awagulisi manje abantu bayawejayela yini
akunanto abangayeza abantu ngoba amanzi lempilo amanzi ayafuneka aqale abagulisi abantu bake bahlupheka ngawo amanzi lani izisizisi sesaphatheka nje singobulawayo sichele nzima ngezisi kodwa kuthe sokufika kufika ngehla ngoba ntshenye into ngajwayela vele ukuyisebenzisa icina ivumelana lomzimba besistimu ukuthi hhayi lokhu vele kurayithi bagcina abantu hhayi sokungani kungcono kungcono kodwa lokho ibrown kodwa sebesihlelile phela ukuthi bafake umuthi enxa yikho sokuselapha
imbiko leyi eyokuthi ikhansila iseyikwenelisa ukufeza zonke imfanelo zayo iyafika yini kuzakhamizi
ibingakafiki kuhle lesi sazi njeabalutshwana sizama ukuthi sikhulumisane lezakhamizi ezinye sizitshela ukuthi emadoda lapha kuzaba nzima sekudingakala ukuthi sibambane njengezakhamizi abanye besesiqabisile ukukhuluma ngakho ukuthi heyi lapha kube kunzima mina labomakhelwana bami bembatshela ukuthi angikwazi ukuthi izibi zethu sizazibamba njani ngoba izisiqokocela sendaba abantwana yabaza amadampu bayathandi zababona sebebambele nalokhu kungekezi uthithi khona nje kuzabhoda ufike ebantwini bonke jikelezi
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kaMgcini Sihlalo, wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Kolunye udaba umkhokheli webandla le-MDC unkosazana Thokozani Khuphe ulandule umbiko oyethulwe ngumnumzana Jonathan Moyo owayeyisiphathamandla sebandla le-ZANU-PF ukuthi ibandla lakhe lacela imali kumnumzana Moyo labanye bakhe abazakala ngokuthi i-G40 eSouth Africa ithume umnumzana Witness Dube. Isikhulumeli se-MDC umnumzana Khaliphani Phukeni wethule umbiko ekulandula lokhu esithi umnumzana Dube waya eNairobi ebizwe ngumnumzana Moyo wayefuna ukuthi unkosazana Khuphe ayekele ukulwisana lomnumzana Chamisa bebanga ubukhokheli be-MDC. Umnumzana Phukeni uthi i-MDC ayimlalelanga umnumzana Moyo ngoba yahle yaqoqa umhlangano wayo we-Extraordinary Congress. Embikweni ofanayo umnumzana Jonathan Moyo unyathele ibhanga le-RBZ ikhonzi ngokuthi linikeze indodana kamongameli Mnangagwa uFarai Mlotshwa imali ngokungekho emthethweni. I-RBZ layo yethule umbiko ikuphika lokhu. Indikimba yombiko kamnumzana Moyo owethulwe ebulenjini beTwitter ibiyukuthi iziphathamandla zebutho zilwisana lomongameli Mnangagwa. Singakazikhethi ezalamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela. amapolisa ahlasele abatsha ade besendlini ngamnumzana Job Sikhala umkhokheli webandla le-MDC. Hayi ke siluqeba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.